Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela kwestudio 7 basakazi nabalaleli kwestudio 7 okhulumayo ngokamaphosa umntwana eCrossroads ePlant. Ngithi mina ngikhuluma ngeamendment bill leconstitution ukuthi izanu labangane bayo umnyonzora laba abayekele ukudlala ngabantu. Abantu bayahlupheka, abantu bayakhathazeka, manje sebezikhethela abantu ngoba befuna bezenzele lokho abakufunayo. Ibhili le yayiyaliwe ekuqaleni kuthiwe upresident engazikhetheli. Kambe ngumbuso onjani ozikhethele okufunwa wuwo okungafunwa ngabantu? Abantu yibo inkosi, inkosi ngabantu, hhayi abantu bakhokhelwe nje njengezilima noma izithuda. Kodwa liyashona ilanga ngelinye ilanga bazabona ukuthi kunjani. Ngiyabazwela bona laba abantu, mhla iviri lijika bona labo monzora babekhona, yibo babehamba phambili besithi upresident engazikhetheli. Ngoba manje sekungayibo ama-benefiters sebe-benefita sebezikhethele ukuthi ulukumalaba, ulukumalaba le ndawo yakubo le-Crossroads iphansi phansi kubuhlungu ngabo ubhizi ngezani.
Sanibonani basazi ba-Studio 7, thanda ukubonga phezu komsebenzi esenzela wona omuhle. Sibonge kukho konke ukuthi sikwazi ukuphefumula phezu kwezinto esihlangana nazo ezinhle nezimbi njengoba sisezweni nje. Ngokuhlala kodwa kwamanje seGoli, basakazi bami ngathatha isikhathi. Into ezizwisa ethanda ukuthi ngisondele kuyo kakhulu ukuthi lapha ebantwaneni labo kuthiwa badingakala ukuthi kukhona bebe ama-green bombers. Why sokukhulunywa ngokuthi kumele kube lama-green bomber ngoba sokufuneka lama-socha zawo eMozambique? Ansokuyindlela yokuthatha abantu abethu behanjiswe khona le eMozambique. Okunye futhi entanda ukuthi ngikusondeze yilokho kukamnangagwa lokho ukuthi sethatha futhi umalaba sembisela futhi esikhundleni ngoba senzela utemu winisa ngo-2023 ngoba kuzathi uma kungena sokumele kuye ekhoti kube umalaba ozamwinisa ngoba uyakwazi ukuthi abanye abasoze bekukwanise khona lokho. Kubonakala ukuthi otsibabo kambe lizwe linjani lina leli lihlala lingani lesincuthuncuthu nje. Phezu kwakho ngapha ilizwe liyafa ngapho kade sibavala amabhasi ukuthi angahambi esitaladeni, izimoto ezincane namabhasi la ayiwalayitha abantu namatesi ukuthi ungahambi esitaladeni. Uhambo kwabo kuhla kuvikela i-COVID ngapho abantu bahamba beminye nezimoteni zankhona. Yini le yenzakala eZimbabwe?
Njani balaleni be-Studio 7 labafakazi baka-Studio 7, hayi siyabonga sibili ngendlela elibamba ngayo umsebenzi wenu. Siyalibonga kakhulu futhi ngani inkosi ngalibusisa. Ngibe sengisiya kithi lapha thina bantu bakomthwakazi, hayi mthwakazi asibamba neni bantu bakithi, sibe ndawonye, sibe ndawonye mthwakazi enhle. Sivoteleni umqondisi mbona ingani nguye ongasikhipha eGibhithe ngoba napa abantwana bako-Israyeli uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe. Ngoba nginje thina ngapha emathebelendi besingabalandeli bakathokozani eMDCT esihamba layo umama, sahamba saya kuCongress. Kesifikile kuCongress wavota abantu bakamnyonzora kuphela and bathandekayo kunzima esakubona ngale thina amathebelendi ngapha sasela amagama wathiwa amagama ethu awakho. And kwakula maqembu kamnyonzora ayephiwa izimali ama-20 USA besidla kamnandi thina kungamaqembu nje asihawulelayo. Yikho mbona ukuthi thina vele abantu besindebele ngayisibo bantu sasihawula sithethiswa la ngobundebele bethu sisiharale khona ngale kuCongress. Sithethiswa sisawudwa zihlobo zami and wawunxa wawusikhuluma ulimi lwesindebeleni wawungasiwo muntu ngoba lapho kwakukhulumisa isona sodwa. Kwakungakhangelalanga lokuthi kula bantu besindebeleni, hhayi futhi ukuthi wonke umuntu wawungowesishoneni. Ezali ipholisa lakhona owawumile emnyango wawelikulisona nxa ukhuluma nje isindebele sakho wawunganomuntu olahlekileyo. Isindebele wawusikhuluma lalabo owawuhambe labo kuphela. Ngitsho lakhonapho ukhongreswa ngikhona abantu ababesaka bekhuluma kwakukhulunywa isiso ngibona wakungakhulumi ivini indini ezimbili. Mina mfundithi lemathebeleleni zihlobo sifundile bafunda okuningi babona ukuthi wo khathe kuthokozani ubehamba phambili wathaya ikhuthanisa wathaya ikhukha jesu umyonzora kathi manje thina vela bakomthwakazi singathi ukuthi silani asibo bantu kulaba bantu ngiyagcizelela zihlobo zami asibo bantu lotho belitshela mangubhebhethi abantu bamathebelende olabo litshela manga wodwa thina sesifuna ukuthi ungcono sizimele njengemthwakazi lathi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.